Laba bantu bathi bafuna njalo kwenziwe inhlolisiso yokudingisisa okuyikho okwenzakalayo ekubhidlizweni kwezindlu lezi ngoba kuthiwa zakhiwe endaweni ezingekho emthethweni edolobheni leHarare bethi ngoba kuphambana lemithetho yelizwe. Ngomunye wamalunga weThembwe Housing Cooperative uNkosikazi Desire Machokotolo obhidlizelwe laye umuzi wakhe kunsukwana isanda kwedlula ekupheleni komhlangano wezakhamizi lomeya weHarare umnumzana Bernard Manyenyeni owenzelwe eTownhouse. UNkosikazi Machokoto ethi bengasela phahla behlala egcekeni sebephelelwe njengoba sekungokwesibili bebhidlizelwa izindlu zabo bengamalunga alithumi lantathu 13 ale kopa yeThembwe beke bazibhidlizelwa njalo mhla zilithumi lambili ngoncwabakazi. Umkakhe umnumzana Shepherd Machokoto ndawonye lomnumzana Wilbert Bondera babikwa belinyaziwe kulesi sehlakalo befela ukuba befune ukuzwisisa ukuba kungani kusenziwa kibo yona ikopa yabo yabhaliswa kumanisipala okusemthethweni. Kusenjalo inhlanganiso ezilwela ilungelo zezakhamizi zithi sezazise amagqwetha azo asebenza phansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara ukuba lusiwe emthethwandaba loludaba ukuze zihlawulwe phezu kokubhidlizelwa impahla yazo ngoba okwenziwe ngumanisipala kuphambana lemithetho yelizwe. Enye yalezi nkokheli yeinye yalezi nhlanganiso zezakhamizi eyeChitungwiza Residence Trust Chitrust umnumzana Mavela Sikhumalo uchasisa ngomhlangano walamhla.
Sicele thina ukumbona umeya ngemuva kokudilizwa kwezindlu ezifika 14 eBudiriro section 4 mhlaka 30 September. So sibuye lapha thina si le some of ama victims akhona abanikazi bezindlu zelezwe ezidiliziweyo ukuze sibonane lo mayor sikhulume laye sizwe ukuthi yena uthini lo daba lolo.
Izakhamizi zisebunzimeni ngemva kwalokhu kubhidlizwa kwezindlu zeBudiriro kuveza uKhumalo.
Izakhamizi ziyakhalaza kakhulu njalo ziyadubeka ngaseso isenzo esayenzwa ngumunisipala weCity of Harare. Kathesi yabona izakhamizi ziphandle njalo ziyadubeka noma izindlu lezi ezadilizwayo ziphakathi kwezinye izindlu kodwa ezinye zathiwa ezingaphandle. Kwadilizwa izindlu ezingu-14 kuphela ezingaphakathi kuthi izakhamizi zidanile kathesi sikhuluma kanje.
Umqondisi we-Combined Harare Residence Association CRA umnumzana Mfundo Mlilo yena uthi lanxa umeya ethembisile ukuluhluzisisa lolu daba akamkholwa ukuthi uqinisile ngoba kungasikwa kuqala lokhu kusenziwa.
Kodwa siyamkhuthaza ukuthi sokukaningi ekhuthaza njalo ethembisa ukuthi kukhona okuzayenzakala kungenziwa. Yikho simtshelile ukuthi nxa lokhu esikuvumeleleyo kungenziwanga sisehlelweni lokuthi sithathe izakhamizi sibuye lazo khonapha e-council siphushe ngathi inhlelo zethu.
Kunengi okufiswa inhlanganiso yabo ukuthi ngabe umanisipala uyakwenza ukulungisisa udaba lokubhidlizwa kwezindlu zalabo ababikwa bakhele endaweni ezingekho emthethweni kutsho umlilo.
Thina silento ezintathu esizicelele kumanisipala. Okokuqala, sithe umanisipala kayenze esingathi comprehensive investigation ukuze bazwisise ukuthi uhlupho luvele lusuka ngaphi ngoba sikhuluma emhlanganweni kube emgceke ukuthi umanisipala kukhona izisebenzi zikamanisipala ezingemva kwalolu hlupho. Okwesibili, simtshelile umanisipala ukuthi kulabantu abahleziyo abaphandle kathesi abangelazi ndlu bengathi abangelaphahla phezu kwawo. So umanisipala kumele ayenze konke okukhona ukuthi baphiwe lapho kokuhlala. Kodwa nxa umanisipala eqhubeka siya phambili sithi lapho abahlala khona kakula mvumo ule lungelo besingathi ule moral obligation yokuthi abaphi lapho kumele bahambe khona bayeyakha izindlu zabo.
Lezi nhlanganiso zithi zifuna njalo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo kwabeZimbabwe Human Rights Commission ukuba baluhlolisise labo lolu daba. Zithi yikhona kuzaqoqwa inhlelo zokutshengisela ukukhonona kwezakhamizi phezu kodaba lokubhidlizwa kwezindlu edolobheni leHarare. Umeya weHarare uthembise ukuba luzakhangelisiswa kudingwe ukuba okwenziwa yizisebenzi zikamanisipala kusemthethweni na lobahaji. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.